okuqala sesixoxa ngezakhamizi ukuthi izakhamizi sizwe ukuthi zona zithini ngakho. And kule mbono emibili ephuma kuzakhamizi, umbono wokuqala ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube ne-development koBulawayo, kuyakhiwe i-shopping complex le, especially nxa ukhangela izimali ezinkulu ezizabuka nxa i-shopping complex le sikhona. Kodwa okwesabekayo yikuthi kanti la abathengisayo laphana bazakwenzani kathesi? So esesikuzokwesibili ukuthi sixoxisane nomunicipal wakoBulawayo ukuthi kathi usefakeni eceleni ukuthi abantu laba babengaphumi kubhizinisi.
Ye, kodwa sibona inkampani le eyakha amavinkili lawa isithi abathengisayo labachovisayo bazaphiwa indawo ezintsha.
Bazaphiwa indawo ezintsha, kodwa okwenzakalayo ukuthi ikhampani le yona ikhangele ekugcineni end esingathi i-end product ukuthi nxasekwakhiwe kuzafakwani okuzakwenzakala. Kodwa kathesi kade sifuna ukuthi siwuxokisane nomunicipal wakoBulawayo ukuthi kathi nxa usakhiwa laphana amakhombi lawana wonke akhona azabe sithola ngapi? Ngoba lapho kuthola khona amakhombi kulapho kule business khona ama-informal traders, yikho lapho uzafanele ube khona. So kathi sisakudinga thina kumunicipal i-assurance ukuthi nxa abantu labana ama-informal traders bengalandela abantu amakhombi lawa asezelokhu begijizwa yini ngamaphoyisa kamunicipal, yikho esisazama ukudinga i-assurance kamunicipal naleyo thina.
Kodwa kathesi kwenzakalani?
Kusakhulunywa, akwagcalisi ukwakhiwa. I-council kathesi iphakathi kokuxokisana nezakhamizi, isixokisana nezinye, iphakathi kokuxokisana nezinye. Okwenzakalayo ukuthi iBulawayo agent ibiza umhlangano kuviki eliphelileyo le ukuthi abantu laba bexoxisane futhi baxoxisana ama-informal traders, iBulawayo City Council nezakhamizi zakoBulawayo baxoxisana ukuthi hayi izakhamizi zakoBulawayo zakhuluma ukuthi hayi thina i-development siyayifuna, kodwa okufanele singagudla ukuthi kula phila ngokuthengisa okungavulanga sibakhohlwe. And umeya woBulawayo uthembisile ukuthi hayi bazabadingela indawo, bazawuthi nasekuhamba sesiyanjani lapho uzahamba khona abakhombi bazabadingela indawo yokuthi leyo yithengisa, akula muntu ezaxoshwa, akula muntu ezakhishwa kubhizinisi.